abalambayo bathi babenelisi ukudla kathathu ngelanga ngoba kabalamali lokunye okungabaphilisa. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uyakuchaza lokho.
Indlala isibhahlile kobulawayo, ukudla noma ngabe kukhona ezitolo, abantu abaningi abasebenzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nompilo Khumalo uthi indlala ibhahile emalokitshini okulabantwana labadala asebephila ngokuhamba becela usizo lakubomakhelwane.
Sesishiya esigabeni sokuthi uyabona abantu sebezenza izilima esenzele ukuthi bahambe bedinga uncedo bathole ukudla. Abantwana bagcwele, bathola belele emgwaqweni, abanye bahlala begula sebengani ngama-street kids indlela yokuthi baswele ukudla ngoba ngabaya bekwazi bengagcwala emgwaqweni balale phandle bayathola ukudla, abantu bayabanika ukudla.
Uhulumende uthi usebambisana lenhlanganiso ezithiyeneyo ukuze alisane lendlala ebangelwa yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esisabalele emhlabeni wonke jikelele. Umphathintambo kahulumende obona ngezisebenzi nangenswelo zikaZulu umnumzana July Moyo uthi abantu abalambayo bazanikwa imali lokudla zinhlanganiso ezithiyeneyo kanye lohulumende. Lokhu kunconywa ngophethe idolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Luhlelo luhle kakhulu, sithanda ukubonga.
Umoyo uphinde wathi uphenyo olusanda kwenziwa luveze ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1.7 emadolobheni abangelakudla ngenxa yesomiso esesibhekane leZimbabwe. Uthe abasemaphandleni labo bazanikwa ukudla.
Sizaphuma le ndlela yokutholisa imuli imali yokuthi bathenge ukudla emavingilini athile. Umuntu oyedwa ulakho ukuthola kusukela ichumi lantathu lamadola kusiya kumachumi amabili. Njalo lokhu sikwenza ngoba kulabadala asebekhulile, intandane labasakhulayo abangasebenziyo. Wonke umuntu olendlala ehlala emadolobheni uzathola usizo ngemva kokuba sesibonile ukuba ngempela uyaludinga.
Inhlanganiso ye-UNICEF ngomvulo icele izigidi ezingamachumi aphezu kwe-2.2 zamadola eMelika, i-$84.9 million yokudingela abesifazana labantwana ukudla. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations nayo isanda kufaka isicelo sezigidi eziphezu kwamakhulu amane amadola eMelika, i-$429 million yokutholisa abalambayo emaphandleni. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-US$2 billion yokulwisana lendlala eZimbabwe. Kodwa ngaphambilini ubeke waqala ngokuthi ukudla kukhona okweneleyo kuze kuyefika ngomnyaka ozayo. Ngimela umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.